Olamukela emweni ngenjabulo ngentungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Amacele omabili MDC athi iSADC izangenela kuphela kudaba losuku okumele lwenziwe ukhetho nxa amabandla amathathu akuhulumende omanyano ehluleka ukuvumelana.
Sibize ngathi ama-political party, ama-secretary general awo, ukuthi abuye azoxoxisana nabantu, kumbe ngathi lobukhokheli be-civil society, obukhokheli balaba bezemfundo, obukhokheli bamabhizimusi obulawayo.
Amabandla akuhulumende womanyano kanye lamanye amancinyane akhangelelwe ukuthumela abameli bawo emhlanganweni womdlangqondo oqhutshwa yibulawayo agenda kusasa.
Icele le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Weshmane Ncube lithi selisemaphethelweni okuhlola incwadi ezivela kulabo abafuna ukuncintisana phakathi kwaleli bandla kukhetho lwama-primary elections.
Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo.
Amacele omabili awe-MDC abalisa elikhokhelwa umnumzana Moken Tshangirai lelikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube athi inhlanganiso yomanyano we-SADC izangenela kuphela kudaba losuku okumele kwenziwe ngalo ukhetho nxa amabandla amathathu akuhulumende womanyano esehlulekile ukuvumelana. Bekhuluma lentathelo yezindaba i-National Press Club umsekeli kaMgcini Ncebo we-MDC umnumzana Elton Mangoma kanye lonobhala jikelele we-MDC ekhokhelwa umnumzana Ncube unkosikazi Priscilla Musiha Irambu Mushonga bathi akula muntu akula bandla elilodwa elikuhulumende womanyano elilamandla okwedlula amanye okokuthi lingatsho lona ukuthi ukhetho lwenziwe nini. Bathi wonke womathathu amabandla kumele avumelane ngalolu suku. Bangezelele ukuthi ngaphandle kokuvumelana ngalolu suku kumele kugcwaliswe ezinye iziqondiso zesivumelwano sokubunjwa kwahulumende womanyano elokhu ezilokhu zingakafezwa. Ababili laba bathi njalo umhlangano wezokwethekelelana kwamazwe omhlaba United Nations World Tourism General Assembly ozakwenzelwa iVictoria Falls ngesinye sesizathu esingabamba ngamandla ukuthi lolu khetho lwenziwe ngemva kokuqhutshwa kwawo ngoncabakazi. Unkosikazi Mushonga uthi kuqakathekile ukuthi imithetho yonke ihle ihluzwe iphele idale lephalamende lingachithwa ekupheleni kwanhlangula esithi ngoba lokhu nxa kungenziwanga kungabangela ukuthi umongameli Robert Mugabe asebenzise amandla akhe azenzele akufunayo.
Amabandla akuhulumende womanyano kanye lamanye amancinyane akhangelelwe ukuthumela abameli bawo kumhlangano womdlangqondo oza kwenziwa yibulawayo agenda kobulawayo kusasa lapho abazabe bebuzwa nguzulu ngokhetho oluzayo lokunye okuchiyeneyo. Umnumzana Meli Dube umqondisi wezembiko kunhlanganiso yebulawayo agenda uthi uzulu uzathola ithuba lokubuzisisa abamele iZANU PF amacelo omabili MDC izapho kanye lemabambo kusile Don ngokwenzakalayo elizweni. UDube uthi asebevumile ukuza emhlanganweni lo bagoqela umnumzana Dendai Biti ongunobhala jikelele webandla le-MDCT, unkosikazi Priscilla Misairangwi Mshonga owe-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube leziphathamandla zezaphu le mabambo kusile Don. Uthi ibandla le-ZANU-PF lithembise ukuthumela umuntu. Asizweni uDube xoxa ngalolu daba loGibbs Dube.
Ibulawayo agenda isinanzelele ukuthi ama-political party kumbe singathi abezombusazwe bandise ukuthi nxa becampaigna babuye bona babe bababiza imihlangano bafike batshele abantu lokho abafuna ukukuzwa. Kodwa thina njengenhlanganiso sesibhale ukuthi kube khona esingathi ngama-platforms kumbe amadale e-debate enjengalezi ezinye sizibona kubokhinya la kwezinye indawo bephendula imibuzo abayibuziweyo bengayisiba ababuya besitshela kodwa betshela abantu lokho ababe bekubuza. ngaleso sikhathi. So ekulontsheni lapha kumbe lapho SCP siyacathula khona le debate, sibize ngathi ama political party ama secretary general lawo ukuthi abuye azoxoxisana labantu kumbe ngathi lobukhokheli be civil society, obukhokheli ba laba bezemfundo, obukhokheli bama business obulawayo, ukuze kucathulwe into esiza yihambisa kwamanye ama province, eMadebeleni South, eMidlands, eMadebeleni North, eMasingo, njalo siyiphathela lapha kobulawayo. Idebate lezi ngezokuthi ama party atho inhlelo zawo, njalo atho ukuthi kabi vele wona amele kuphi ngezombusazwe kuleli eZimbabwe, engayisiyo asitshelayo kodwa kuyithi esiwabuzisisayo ukuze sitholisise ukuthi kabi vele ameleni.
Mangaki ke amabandla athe azadumeza abantu ukuthi babuye khonapho?
Amabandla esiwanxusileyo yiwo wonke amabandla esingathi aya akukhombisa ukuthi angaphatheka ekhethweni kumbe aphatheka ekhethweni oledluleyo. Kodwa khathesi amabandla esingathi asethe azabuya yiZanu PF, yiMDCT, yiMDC, yiZaphu, le mabambo kusile Dawn, and then bosokusiba ke lobukhokheli beCivil Society labo obuzabe bukhona khonapho kuxoxiswa.
Ubona ngazani ke kuyanceda ngani konke khonokho?
Kuyanceda ekuthini abantu beZimbabwe bakhathele ngokuthi batshelwe babize emaralini, laba bangayiye emaralini bagcina bengasazi ukuthi kanti vele abantu laba bameleni. Kodwa abantu beZimbabwe bakhathele ngobukhokheli obungakhulumi izinto eziyizo ezibahluphayo, bakhathele ngobukhokheli obubuya nje bukhulume lokuyana esingathi ngumsindo nje omkhulu kodwa uyabo ungatsho lutho. Abantu beqebatha impululu bathi beqeda lapho basale bebambe iziboya bona sebehambile eHarare bese bebuya next time sebezokhampena.
Umnumzana Meli Dube ngumqondisi obona ngokuqhutshwa kwembiko kunhlanganiso yebulawayo agenda.